Njengenhlala yenza nxa kungumnyaka wendlala, izakhamizi eziningi ezigabeni zebulilima ePlumtree zithinta imihlambi yazo ziyelagisa emabhongane lapho okulamadlelo angcono lamanzi. Kodwa ezinye zithi sezithwele nzima ngezilwane esizivulele inkomo ezedlula amashumi amabili kusikhatshana esedluleyo. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana Innocent Ngwenya.
Inamba yezilwane nxa sibala njengabadingi bezinkomo sihlezi lenkomo egangeni zingaba ngu-9. Kulezilwane ezihamba zingu-3. Ezilesilwane esilonyawo olukhulu olwesabekayo ukuthi ungaphenduka udeluke emladeni uyesaba ukulandela inkomo. Zihluphile ke lezo zilwane. Inkomo zibanjwa ngokusa kwamalanga. Zitha 2-3 zisidla.
Esinye njalo isakhamuzi esilenkomo ezisemabhongane umnumzana Difa Dube uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa bengakaphelelwa izifuyo.
Imabhongane yiyo kuphela indawo lapho esesibona ukuthi singasisela khona inkomo, lapho inkomo zethu ezingasila khona. Uhulumende akathathe impela elinye inyathelo elinzima kakhulu ukuthi babone ukuthi inyamazana lezi bazikhiphe inyamazana ukuthi bazikhipha ngayiphi indlela thina silandawo. Ngoba isilwane asidliwe inyama yazo ukuthi mhlawumbe ungathiwa abantu bangakhala ukuthi sibulawe. Kodwa-ke thina ngenxa yokuthi sidalwa umonakalo omkhulu noma bengazibulale, kodwa okukhona abadinge indlela ukuthi bengazikhipha njani izilwane lezi ziphume phakathi kwethu. Senelise lathi ukuthi silwisele le drought ngapha, kodwa-ke ngapha kungela budli obukhona.
Amazwi kaDube agcizelelwe nguNgwenya yena othi lanxa sebecele abogatsha olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management iZimparks ukuthi bangenele akulalutho asebelwenzile.
Basitshela ukuthi bazahambisa umbiko khonale kubakhulu and then bazabuya bezosinceda, kodwa bakaze bebuye sinceda. Okukhona inkomo ezinye zibanjelwa khona e-camp yibo abaze bekwanisa ukuthi belamulela inkomo kodwa iyabe isifile. Thina okwethu sihamba ngokuyahlinza. Inamba engingayitho ngi-estimator enkomo esezibanjiwe ngiyacabangela ukuthi idlulile 20. Roughly mbale ijutshume, mbale ibhambazi, mbale ihingwe. But i-20 leyi ngiyibalayo mina mhlowe ngile 3 weeks ngikhonale, but ngithole kulezi adliwayo, so inamba yalezi engathola zidliwe angiyazi ukuthi zingaki. Kubuhlungu mnumzana lokho kwenzakala emabhongane.
Isikhulumeli sogatsha lweZimparks umnumzana Tinashe Farao ubengabambeki ecingweni futhi kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Izilwane zemabhongane lezi zicatshangelwa ukuthi ziphume eWange National Park. Izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezifana leWange leNkayi lazo zikhala ngenyamazana zendle ezifana lezilwane lempisi eseziqede izifuyo zazo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.